Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMpumfu 2024 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Phambi lokubambana. Pambile mpucuko pasi laba thengesi silabo yini
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizajezisa kabuhlungu amalunga ebandla leli athothozela ongezwani. Izakhamizi zikhala ngokwenziwa ngabemba amatshe aligugu kobulawayo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bakhala ngokuncipha kwamathuba emisebenzi. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizajezisa kabuhlungu amahlongandlebe akubandla leli athuthuzela ukungezwani. Wethule lokhu ngesikhathi kulokuxozela kubandla leli phezu kodaba lokusuka kumbe ukuhlala kwakhe embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le-Central Committee eHarare namuhla uthe bulamalunga ebandla leli abaphikisana nalokho okuthandwa nguZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokhu loba nje kusobala ukuba kubangwa ukuthi asuke kumbe ahlale esikhundleni kungakafiki umnyaka ka-2028.
There is need always guide against infiltration and the waywardness within party structures. We must
kumele silwisane laba silwisayo sikhathi sonke lamahlongandlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu. Ubekhanya ezondile uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Pambile kubambana. Pambile mpucuko. Pasi laba thengesi. Silabo yini?
Hayi kulungile. Qhubeke ngomsebenzi.
Ibandla leli liqhubeke umhlangano wedale le Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le Politburo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe Annual National People's Conference. Ozaqhutshwa kobulawayo ingcitshi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba kulokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba uMnangagwa uzatshiya isikhundla sakhe kumbe hatshi ngo-2028. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiligiqi emhlanganweni wezanu ezifanele zishayo ngoswazi. I want to uchone yena gagazage athi yena laba abathi bona ngabe yabe ebusa kufikela 2030 gabathule kazanga atsho njalo. Yena uyabe sithi yena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu. Yikho yilami ngisithi kufuna bela angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnumzana Ebert Jamuka owebandla le People's Unity Party laye uthi kuthunqa intuthu kubandla leZANU-PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njengepresident until 2030. But uMnangagwa sefailile izinqumo zakhe zonke, ama-promises aka Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lulakho kukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo. Kodwa umnumzana Thedi Ncube okuhlanganiso ye Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. Umnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuduma kuze kudabuke izindlu ngesikhathi kugejwa ilimestone ephumula kwaBulawayo. Edolobheni leli kuke kwaba lokudoselana njalo phakathi kwezakhamizi Richmond, Country Park lenkampani ebizama ukugiga isamende duzane lendawo lapho okulahlelwa khona izibi ebizwa ngokuthi ingozi mine. Konke lokhu sokuthiye abantu abaningi kwaBulawayo bezondwe okwamagama ngokwenziwa ngamakampani emba ilimestone lokunye. Bakhona njalo abalonde udaba lokwenjiwa kwamatshe aligugu balethula ngokugcweleyo kumabonakude. Unqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uduma uze kuzwele ebantwini abahlala ePhumula abathi inkampani yemba ilimestone isebenzisa amahola atshaya kuqaqamba endlebeni njalo kudilize izindlu. Le ndwangu lazo sezibaleka kwezinye indawo kwenjiwa khona amatshe aligugu. Kwesinye isikhathi lubamba nki uthuli oluthunqa emigodini yekampani yakwele China eyeWali Inquiry Private Limited. Phezu kokunanzelela okwenzakala edolobheni leli, inhlanganiso yamazwe wonke e-Accountability Lab encedisa uZulu ukuba zilwele njalo kusetshenziswa umnotho welizwe ngemfanelo, ibambisane lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association bethula lolu daba kumabonakude olulesihloko esithi Time Bombs, the Impact of Urban Mining on the City of Bulawayo. Ikhansili ithi kuvele sobala kudokumentari le ukuba abantu abaningi babhekane lenhlupho ezimangalisayo ezidalwa ngamankampani ale migodi kobulawayo. Ukhansila ka-Ward 28 uNtando Dlovu uthi umasipala kasoze aphinde avume ukuthi kwembiwe amatshe aligugu phakathi kwedolobho njengoba kuvela ukuthi kuyingozi kubahlali. Uncoma kakhulu okwenziwe izakhamizi zeCountry Park ezizimeleyo zalela inkampani yakwele China eLabenmon Private Limited leyinye ukuba avule imigodi yokugaya isamende eNgozi Mine. Amankampani la acine evunyelwa ikhansili ukugaya isamende eUmvumila eduzane leUnited College of Education okungela zindlu zikaZulu. Umqondisi we-Accountability Lab, uMnumzana McDonald Lewanika, uthi idokumentari abasanda kuyethulela uZulu iveza udubo oluzahlala lezakhamizi okwesikhathi eside.
There are obviously concerns from residents around the pollution.
Obona ngenhlelo kuBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Abigail Siziba, laye uthi bafisa ukusebenzisa idokumentari le ukuthi kuhluzwe kabanzi udaba lokwemba amatshe aligugu emadolobheni.
So kusuka lapho i-documentary le izasetshenziswa as an advocacy tool ukukhulunywa nabameli abahlukeneyo.
Izakhamizi zePhumula zikhala ngokudabuka kwezindlu lezambuzi, umsindo kanye lothuli oluthunqa emigodini emba ilimestone duzane lezindlu zabo. Unkosikazi Anastasia Chikuni uthi badlela evalweni ngoba kuhlala kudutshulwa amahola emigodini le. Inyamazana lazo sezivaleka kule migodi le. Umnomzana Trust Mkhwananzi uyakufakaza lokho.
Izindwangu sezibaleke emsingo sisizohlala lathi kumlasango. Zezifuni zebe sezifika kumlanolo.
Banengi abakhala ngothuli oluthunga emigodini okwenjiwa ilimestone. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi baqanjelwa amanga ngabanikazi memigodi le ukuthi ngeke kuqhamuke imikhuhlane njengofuba, i-tuberculosis, ngenxa yothuli olugcwele indawo yonke.
Akuba ozasizwa ngaphana kuthiwa uyayelatshiswa ngoba abantu babe bebulawa yizifuba.
Inkampani ye-Walin Quarry yona ithi sincedisa izakhamizi zephumula ngenhlelo ezehlukeneyo ukuze iyamukelwe ngabahlala kulindawo. Isikhulumeli salinkampani, umnumzana Roderick Moyo, uthi babhadala imali yabafundi abalichumi lesitshiyangalombili 18 ezikolo ezehlukeneyo ephumula.
Ungakhangela la ngiphumula nonke yonke inkulu la. Some of the houses abe lama-crack before the mine. Sizazama ukuthi akhe sincediswe in the process.
Izakhamuzi zilethemba lokuthi i-documentary ehlelwe i-accountability lab izanceda ekwethuleni iziqondiso zomthetho obunjwayo, i-Mines and Minerals Bill, elakho ukuvimba ukwenjiwa kwamatshe aligugu emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ngingungwele Dube.
Sasidlela evalweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleSouth Africa kulandela ukwanda kwezihlakalo zokudutshulwa kwezimuli elizweni lonke jikelele. Uthi uzokhuluma lo usipha lolo daba.
Kumaviki amabili asanda kwedlula kudutshulwe kwabulawa imuli yabantu abayisitshiyagalombili 8 elokishini le-Orange Farm esezansi kwedolobho leJohannesburg. Laba bantu babulewe ngumnini weshabhini ngemva kokulwa lelunga lalo umdeni ebilifuna ukuthenga utshwala. Ekupheleni kwenyanga uMpandula kudutshulwe kwabulawa amalunga emuli alichumi lasitshiyagalombili 18 endaweni yelusikisiki esabelweni se-Eastern Cape. Phakathi kwenyanga kaMpandula nomfumfu kuphela kulezihlakalo eziningi zabantu abadutshulwe sikhathi sinye, ama-mass shootings, kugoqela abane 4 abadutshulwe eDurban labayisithupha 6 abadutshulwe elusikisiki njalo. Bathithibele ababulawelwe izihlobo zabo. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Lorraine Maisha uthi nguye yedwa lengane emunyayo abasindileyo ekudutshulweni kwemuli e-Orange Farm.
Ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwami phansi ngiyambona ngiyezwa la amabhulethi pa 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 pa. And ngiyezwa ukuthi la mabhulethi lawo usebenzisa isibhamu sokuqala. Azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya angikho right namanje angakabelieve.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi izehlakalo zokudutshulwa lezi zenzakala ubusuku lemini endaweni abahlala kuzo ikakhulu eHillbrow, Beria laseYeovil lapho kuhlala khona beZimbabwe abanenge. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Stembi Nkosi Skhosana uthi sekusesabisa ngoba bavikana lalokhu kufa nsuku zonke.
Abaningi abantu beZimbabwe ngempela abadutshulwayo. Sihamba kumaphala almost every week. Abantu bethwalelwa khona lekhaya eZimbabwe. Kubuhlungu kakhulu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Cosmas Ncube, yena othi usizi ukuthi uthola sekulabanye beZimbabwe abaphathekayo kulobugange.
Into ethusa kakhulu le sokuzima lokuthi sihlanganele labanye senze ulutho sibuthene ngoba awusazi ukuthi sodutshulwa lapho umsedutshwa. Ngesikhathi esiningi labantu abadutshulwa isikhathi esiningi ababoshwa. Yiyo into esabisa kakhulu. Abantu bayaganga kodwa i-rate yabantu ababoshwayo isigange esiboshwayo incane kakhulu.
Konala amaviki asanda kwedlula kudutshulwe owezimbabwe otshayela imota yeBolt eBeria. Zinengi izehlakalo zokudutshulwa kwezalwane zeZimbabwe ezibikwa mihla yonke nasemalokishini afana leThembisa leSoweto. Umphathi ntambo ogada lwendaba zamapholisa kwele South Africa uMnumzana Senzo Mchunu utsha phansi ngenduku esithi noma kanjani amapholisa aza kuqeda du lomkhuba wokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Kodwa ke uMchunu uthi lokhu kuzadinga ukuthi umphakathi aphatheke kule impi.
Siyanicela bantu bakuthi silophaya eGqeberha ba amaphoyisa awazoni zangoma awakwazi ukubhula athi kunesibhamphaya nakulowamuzi adinga thina ukuthi sisebenze nawo besenze umsebenzi wabo.
Ngokusho kwezibalo zamapholisa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loMpandula nyakenye bekudutshulwa abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngelanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siya sikhangelezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lweMelika olubona ngezovikela kuthi kulobu bufakazi obuveza ukuba eNorth Korea selihambise ibutho kwele Russia elizalwisana nebutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba amabandla aphikisayo kwele Namibia kabafuni ukuba inkampani yakwele South Africa iRandcom iphatheke kwezokhetho kolozayo kulelo lizwe. Abakubandla le-People's Democratic Movement batshengisele emgwaqweni izolo bekhonona ngokuza ukwenziwa yinkampani le. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi patelene le Melika. Kulabanye abathi kuza kuba lodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweMelika lonyaka ngolwezi. Kodwa kulabathandabuza ukuba kungenzakala lokho kwele Melika. Ukhetho lukamongameli kuncintisana owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans lomsekeli kamongameli unkosazikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxele uMnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas, Texas, kunapha eMelika.
Baba Dube, mina ngokubona kwami mbona ngathi akusoze kwenzakale lokhu. Kungathi wethusela okukhona, kodwa-ke akusoze kwenzakale. Mbona ngathi imithetho yakhona iyala ukuthi kungaba lodlakele. Lungaba khona, kodwa-ke udlakele lokhona luzaphanga masinyane luciniswe ngoba kuya ngomkhokheli upresident oyabe ekhona. Ngoba kathesi upresident okhona nguBiden, nguye ophethe intambo kwezamabutho lamapholisa lomvikela welizwe.
Kodwa kuyabe kusijoni eMelika ungaba lodlakela?
Kuzabe kutshengisa sibili ukwehluleka lokwehla kwe-America ukuthi kube lento enjalo nxa kube khona. Ngoba ngithi nxa bekhuluma bathathela kulokhuyana kuka-January 6 okwakuyiko kwakujotshozelwa ngulo owayephethe ngaleso sikhathi uDonald Trump.
Kodwa ubona ngani akusoze kwenzakale, kumbe vele kungaba lo mthonsela wakho nje?
Kungenzakala ukuthi kube lo mthonsela wakho, kodwa kangikuboni ngoba abantu labana benza lwana udlakela lolwana luka-2021 abaningi bakhona babotshwa basemajele bonke laba. Mbona ngathi bakubona ukuthi kakulula ukuthi kwenziwe khona ukuya.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. AbeZimbabwe abakule Botswana bahlalele evalweni ngesikhathi umomo womnotho welizwe leli uqala ukutshengisa impawu zokugudeka. Ukhetho oluzayo lwenza njalo isimo lesi sibe sibi kakhulu ebantwini bokuza, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Ele Botswana lizaqhubeka ukhetho evikezayo ngesikhathi siziba sibi isimo somnotho esidalwa ungathengwa kwamatshe aligugu amadiamond emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlale elizweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzi. Lonyaka ele Botswana lithengisa amadiamond okusuthisayo, amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakule Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa okufana lamafridge uthi sebeqala ukubona uncipha kwamathu ba kwemsebenzi.
Imsebenzi wokathes isisuba skate. I think la khona singakhaya ukuthi khona kule there's a high unemployment rate ekhona elizweni. Okwenza ukuthi abantu mhlambe becina sebezenzela nje like on my side the market is very flooded. Now ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka uthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections. But abantu, you know, when it comes to izinto ezinjalo, baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi khona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi kwamanje kule Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHabron uthi isimo kule Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sifakukudla itafuleni khona ukuthi sibesebenza sibeyimsebenzi senza amaphisijobho sisebenza ezindlini but lawo amaphisijobho asatholakali lasezindlini zangkhona imali yangkhona incane. So iqini ngasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangkhona lazo sesidula.
Uthi noma isimo sesiguquka kule Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Isikhangelo lethu kuzaba worse kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginjenza cabanga ukuthi ukuthi ngiqhathe umuntu azongiwatshela, ndinga umuntu azongigezisela, ndinga umuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngiseve yona le imali imadlane engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds singakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende soxwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kule Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele ukuze. Ukuthi laba abangenayo nxa bethe bangena bangena kutshoni ngathi yino kumbe kwini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuza uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhubeka ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufake abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.
Lokhu ethi Tibele uKenny Dube indodana kaGogo belodumo uRose Nyathi ongcwatshwe izolo eLady Stanley Cemetery. Lapha uKenny uxoxalo ezatshisa sibanda.
Mama Selehle angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela bani njengoba bengishilo kwamanye ama video mama ube ngubaba ube ngumama kimi imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani ngiyayibonga ingishiye ngisendaweni engcono kakhulu nomelele namuhla simfihlile laphana ngishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzinqoba.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule degree lakho le-engineering kodwa ugogo nguye umama akho ngiyawufundisa kanti umsebenzi ngekho mntanami ngena lapha uthengisa emagedi wakufundisa
umama wamfundisa well ngathi skill yokudinga imali well i-business yokuthengisa kodwa iskill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye imfundiso sona abantu abaningi bayathola ukuphila kiso abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu ngiyambonga umama ngokumfundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silethi silo lokho engikuthi ngama people skills you develop people skills at the same time kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu iskill esingadisa empilweni umama ngiyamthanda kakhulu ube beyintombi elolaka kakhulu kodwa ulakwa lakhe ngilibone kulithanda kimi ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngeloku ngizonda kumbe ukuthi amphathe kubi ibiyindlela yakhe yokumfundisa ngaleyo ndlela ngeyakhe indlela eyunithi kuye ngifundile and amboni kulo lutho engafisa ukulitshintsha ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.
Lo ngokeni Dube indodana kaGogo obelodumo uRose Nyathi wekhuluma lo ezasibanda West Studio 7 ekobulawayo. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ninjani bathokazi bakithi, ninjani ilizwe leli lakithi angeke lize liphumelele ngenxa yenkokheli ne-government yayo ehlukumeza abantu kambe shuwa makazovimbela ukuthi amabandla azimeleyo atholiswe izimali ngaphandle kwamazwe nalabo khona manje sokungalaba ama-journalist sokuthiwa khona bakhuluma izona kusho ukuthi bona bahlala nje bacathamela umphakathi nanokuthi bona babheke ilizwe ukuthi umnotho obakhona nemisebenzi bakhona baqakethisa udlame.
Sanibona Studio 7 linjani emagumbini amanomhlaba wonke. Kwelifisa amazwe enduduzo emndenini agogo uManyathi osesifile akalale ngokuthula ugogo wethu gogo ebesimthanda kakhulu akalale ngokuthula siyacela kodwa nje kwenza ukulungiswa kulabo dokotela namanensi abamnike imedication be-wrong babotshwe bajezele izenzo zabo ezimbi because nami ngikhuluma kanje yiloba mncane wami owasishiyayo ngendlela efanayo bamnikeza imedication ye-cancer engenayo i-cancer yahle yamqedelela yambulala asishiye emhlabeni ibuhlungu kakhulu lento yenziwa esibhedlela ekubeni ama-medication akhona siyawathengiswa sithengiswa ama-medication arong kunikeza abadala ama-medication arong begcina belahlekelwa zempilo kubuhlungu kakhulu lokhu kanti umbuzo wami uthi amadokotela namanensi wona lawo abesenza lo msebenzi umsebenzi lo awupasele noma kanjani ngoba udokotela owazi umsebenza kaangeke anikeze umuntu i-medication erong unensi owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong omethoni fanele bayibhekisise le ndaba nabaphathi bezibhedlela bhekisisani le ndaba bayaphela abazali bethu ziyaphela izihlobo zethu siyosala sizintandane singela abantu abadala ngenxa yele nto ye-wrong medication.
Studio 7 basakazi bethu abahle esimamela iindaba zenu imihla lemihla mina ngidlulisa ukubonga kakhulu ku-Ezra iqiniso engilizwe elikhuluma kumama wodumo uRose ukhulume iqiniso okudingeka ukuthi amakhansila lama-politician ayenze okufaneleyo bayekele kuphela ukugcwalisa izikhwama zabo bengacabangeli abantu abansundu abantu abahluphekileyo mayelana ngento yezibhedlela lokhona okube kukhulunywa ngu-Ezra kuliqiniso kunzima ukuthi ungasurviva kulelani lizwe ungenamali abazama ukuthi lento bengayithathi ukuthi besokwanda izondo kuyu-Ezra ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso yila ukhwana okukhulumile u-Ezra ndiqiniso abazama ukuthi basebenzele abantu becabangela abantu abangelalutho abanganayo imali
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngingakhohlwa i-live doc yalandela ngesikhathi esilandelayo hhayi sokusala namhlanje isikhathi asisavumi Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo Gibbs Dube. Lalelani ke i-live talk. Yes.